yezulukandaba kulihlelo lapho-ke esibuka khona lezizalwane zezimbabwe ezihlala kule melika lamntaslo umnumzana mandla mkhwananzi mkhwananzi kunjani
hayi siyaphila sithokobele injani khonangapha washington
hayi siphile kakhulu uhlala ngapho khona
mina ngise-indiana please se-indiana in the mid west uzelabachitago ya
ye kunjani khona
kuyaqanda kulezi nsuku kuyaqanda kodwa heyi siyagijima nje sigijima ngemsebenzi
ye kunjalo so singathi lapha wabuya nini vele kule melika
lapha ngifike ngo 2000 exactly the same time katesi ngo 2000 year 18 years ago
singathi ukuhlala lapha emelika kunjani
hayi sesihlezi sesiyakhile silabantwana sakusekhaya home away from home here
singathi lapha-ke ubaba umkhwananzi wenzani
hayi lapha ngiyasebenza lapha ngiyasebenza futhi ngisebenza kwezemidlalo ezesoccer ngiyaqeqesha abantwana besikolo imidlalo ibhola phinde ngibe nginompembe njalo
ye singathi-ke uyayishaya impembe esibuloku zwayo awuyiginyi impembe nxa ungabona ukuthi
hayi sengikwenze sengile 11 years now
ye
sengigathola silesicoco lapha within the state
ye singathi lapha vele nxa sikhangela inguqu yayingani ayivamanga kangako wena indawo wenza khonokho okwenguqu
hayi ngaqalisa sidlala nje sisadlala njengamadoda abangane nxa sasigwejisile kodwa ngasembona ukuthi kulamathuba ngabuza lami bangitshela ukuthi umuntu angayenza amasenti bejani sengiphakathi lami sengiphakathi inguqu lapha inkulu you know it's underrated inkulu kakhulu
kodwa kuyadlisa yini
hayi kuyadlisa sibili kubakhona abafowethu la abalutshwana asebengenile sibili hayi
yes
uyabuya lesinkwa ye
yes uyabona kulabobiya labanye abantu
ye yes
ye ngaze ukhangeleke sesikhangele impilo nje kodwa kuyaphileka yini mzala
hayi kuyaphileka sibili hayi impilo kuyaphileka kodwa kuthi nje sebesikhangele ekhaya ukuthi kuzalunga yini
kodwa-ke nxa sikhangele lapha phela kulujalo kwenziwa lokhetho into ezinjalo nxa usukhangele ukhetho lwangikhona luqhutshwa kuhle kumbe luqhutshwa ngendlela engasiyo
hayi ukhetho luqhutshwa kuhle lanxa kulokukhonana ezindaweni lapha lalaphayana kodwa jikelele akukhanya kuqhutshwa kuhle sibili
sigqibe khonapho-ke sibe sifuna ukwazi ukuthi kambe umkhwananzi ulabantwana ulemuli ume njani ba
ye sabantwana abathathu le nkosikazi inkosikazi wami ngalapho so labantwana oqala ule 11 uThemba owesibili ayanda ule 9 unandi ule 6 ngiyahamba laba ekhaya ngo 2016 bakhulisa kakhulu ukudlala ebhuqweni bazibhuca kakhulu bakhulisa kakhulu badakula ndawo njengezimbabwe
babona le nkomo ukuthi uchako luvela ngaphi
hawu konke kwenziwa imikhuba hawu
yes hayi baba mkhwananzi sibongile kakhulu ukuthi sibe lawe lamhlanje
hambongile kadube thank you very much
ye ungadinga kusasa.